lomthethonkomulo ahamba kuhle isibonelo ukuthi konke kusho kwenziwe sokonke sokudlulile ukhetho soludlulile kanti labo bathi abahamba kuhle kungani bevumile ukuthi bangene lapho abakhethwe khona njengama-councillors ayi-opposition angenile khonapho akhethwe khona bagcotshwa ama-MPs alama-senators bangenile lapha abakhethwe khona bangenile edale le-parliament bangeneleni nxa ukuthi ukhetho lohamba kuhle kungani bevuma ukuthi okunye lokhu bawinile kungathi bengavumi ukuthi kulapho abaphumelelanga so konke lokhu ungakukhangela nkomo ayisiyo nto yenhlela leyo ukuthi abantu bebesezinto zokutshola bebhodisana le nto zonke ezinjengalezo futhi abantu ukuthi ukhetho lokuhamba kuhle abatsho bengekho bengangenanga lapho bakhethelwe khona behle bezimele eceleni bangenelani
Bathi bangenile babagawule ngoba ngokutsho kwabo kabafuna ukukhalalela indwangu amasimu.
Hayi, nkomo, inhlala yenza, inhlala yikho bahlala bekukhuluma balamanga. Nxa benjalo ukuthi uthi abakho ngokulungisela abantu, bangokulungisa okuqondane labo kuphela nezikhwama zabo. Abanani lokulungisela abantu, uZulu. Yinkulumo yabantu abanjalo, bazi. Cebela kuZulu ukuthi kuthiwa xa besithi wena uqedwa lohamba kuhle nxa bephakathi kwento yakhona hayi balamanga ukhetho nxa abantu besithi bona ukhetho lohamba kuhle abame eceleni sibone siye ukuthi baqinise ukuthi ukhetho lohamba kuhle but nxa bephakathi laphana ivila nxa bazama ibandla labo lazama ukuthi ithi hayi manini eceleni kodwa bayala kakhulu ukutshengisa ukuthi bayavuma ukuthi ukhetho lohamba
Uthe njalo uMongameli Mnangagwa eZimbabwe usegxilise umbuso wentando kaZulu esingathi idemokhrasi. Kodwa abamabandla aphikisayo labanye abalwela amalungelo bathi hayi idemokhrasi kayisekho eZimbabwe abantu bayahlupheka bayahlukuluzwa abanye bayathunjwa bayatshaywa ngezikhathi zokhetho akula demokhrasi ekhona ngokutsho kwabo.
Yazi umbuso khona lo kaMnangagwa kathesi awusombuso lwana ofana lo kaMgabe abantu bakhululekile bazenzela umathanda ikubazwa bekhuluma intando yabo bekhuluma into ezingayisizo kulokuthula kuleli lizwe akufanani lamazwe amanye esingabala njengabo South Africa ukuthi umuntu uyabulawa nje uthole umuntu ezihambela lapha eZimbabwe umthetho ubanjwa njengomthetho umthetho ngomthetho nkomo la njalo abantu bakhululekile umuntu uvikelwe ilungelo loluntu liyelusiwe lapha eZimbabwe njalo umuntu yena ngokwakhe uvikelwe kakhulu kwedlula yonke into ukwedlula yonke inyamazane engabi khona lapha elizweni lakithi kodwa khonapho abantu bakhona abanye sebagcwala nje ukuthi idemokhrasi nale ekhona sebenza bephongudelela nje begcine besenza into ezingayisizo uthola abantu bekhuluma lento ezingayisizo bephambanisa abantu nkomo kulokuthula elizweni leli one yiko kuqakathekileyo ngoba ukuthula into yakuqala nkomo emele ibe khona ukwedlula zonke izinto kwesokulandela lokhu abantu bona babakhuluma ngokuthi akula kuthula ezimbabwe akula demokhrasi bebezigambeni la olalokho mina vele nkomo nyambangala anizange ngizwe ukuthi abaphanjanisiwe emhlangano kade besenza bebekhantaza bekhululekile esigabeni sethu ngingazi kwezinye iindawo ezicatshileyo engxa esingazaziyo but labo abantu bebezikhantalela bezenzela umathanda besenza yonke into abazange longeliphi ilanga kulelinye lapho ezihlangane khona ukuthi baphanjaniswe emhlanganeni yabo kulesi sigaba esikisho sakithi leyo